jeyiso esikhathi lapho ngifuna umhlabeleli ozongiphakamisa angikhonze ngomoya na ngeqiniso manje nguyiso le lesikhathi lapho ngifuna umhlabeleli osongidumisa ngomoya na ngeqiniso
ngomoya na ngeqiniso
sithi bayethe sithi
sunshine.